kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngiyozabe imtshengisa amandla ukuthi hayi kukho konke ongafuna ukukwenza mina imembi ngizibambe esidukwini. So ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhonapha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele nokumkhulula uzabe kusemandleni kaChiwenga, hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
UMary Mbayi waChiwenga, umkamsekeli kamongameli welizwe, usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi ayisithupha amadola ama-RTGS i-$50,000.
Ebhoda abasafuni imoto ezigcwalayo ngaphakathi, so i-South Africa izobe iziza imoto from inside.
Inkulungwane zabantu bezigcwele emngcweleni weZimbabwe leSouth Africa eBeit Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu leKhisimusi. Iqembu leFC Platinum lamhlanje lethule uHenry Kasa, Pieter Jejong obeqeqesha iqembu leHighlanders njengomqeqeshi walo omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayi waChiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya. Imali le ingamadola azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha, i-60,000 RTGS. Linhlawulo yesibambiso yehlukaniswe ngokuthi ecaleni lokuzama ukubulala umkakhe ahlawule inkulungwane ezilichumi zamadola, kwathi amanye la abazi inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umbayi wawubotshwe ngenyanga edluleyo kampalakazi, kodwa wancitshwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ngoba amacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu, njalo isicelo sebail ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-High Court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazi womnumzana Nindilo Bancitshana uthi umbayi wakasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMary Chiwenga ezathola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo, ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uzakuphethwe ngumkakhe yena ubaba uChiwenga. Ngiyozabe imtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke ongafuna ukukwenza mina imembi ngizibambe esidukwini. So ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhonapha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula uzabe kusemandleni kaChiwenga, hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Chikandiwa othi amacala kambaliwa yikulwa nje kwabantu bezanupf awalali lo mthetho.
Le ekaMary Chiwenga le kubona ngazathi into yamanga le. Abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhanyele ezintweni abazenzayo, sikhanyele ezintweni abafuna ukuthi bebona ngazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe, njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophu zibani, kodwa bona babe bangasoze bembophe ngendlela sibili ababe bekhuluma ngayo. Siyabona even oChumbo laphana bake baboshwa kodwa bakhishwa oChipanga. So hayi into esesiyijayele vele le ukuthi yayenzakala ngabi kuzanupf. So hayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathile ngesikhathi ngento zabo lezo ukuthi babe lokho sithi babo.
Kodwa elinye igqwetha laseHarare umnumzana Franc Sibanda uthi kulilungelo likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthonisa isuka ngekhaya ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMary Chiwenga uyayideserva ibail ngoba ilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe, njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibail is giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengoba umuntu wonke.
Umahluleli womthethandaba waphezulu oye High Court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana Mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezilishumi zamadola ayeRTGS 10,000 lamaphepha endlu kayise umnumzana Kenny Mbayiwa eseHighlands azabanywa njengesithembiso sokuthi akasozabalekela icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawulise inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa eziguqela i-diplomatic passport abone amapholisa kanye phakathi kweviki ezimbili ngolwesihlanu njalo bangakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kahulumende azame ukuphisa lesi sinqumo esithi uMbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBait Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu lekhisimusi. Iziphathamandla zithi ngomgqibelo kucaphe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu i-35,000. Lamhla lanxa kubikwa bekungconywana bebethatha amahola ambalwa abantu ukuthi baze benelise ukucapha umngcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, e-Bait Bridge border kubhizi kakhulu since phambili kwayizolo kunamalayini awamangalisayo. Amalayini bedlula iHarare Turnoff City, e-South African side awekho amalayini. So into enzakalayo ukuthi e-border abasafuni imoto ezigcwalayo ngaphakathi. So i-South Africa izobe iziza imoto from ezinside itshele ama-authorities aseZimbabwe ukuthi bangenisa imoto ezingakanani, and then imoto zakhona ziphela bangenze ezinye. So yiyo into enzakalayo phakathi ye-border akula imoto eziningi. Abahamba namanyawo bayazihambela kahle, akula problem. So bakhona abanye abathi ama-passenger awakhe iy'moto zabo e-seaside bayazicaphele kahle, bayazicaphela kahle vele namanyawo, but ukuthi iy'moto zabo zifike ku-South African side kuthatha isikhathi esiningi kakhulu.
Yes, ke saxoxa phambilini kwekhefu lekhisimusi kwakhanya ungani abantu abasoze baye ekhaya ngobunengi ngenxa yobunzima bempilo ekhaya, kodwa khathesi sesibona ungani baningi kakhulu abantu kade besekhaya. Kungakuhamba njani?
Ye, kusho ukuthi ngo-January umuntu wonke uyabethanele ukuthi ayofuna ukuphila e-South Africa. So iningi labantu baseZimbabwe baya befuna imisebenzi ngo-January. So akusho ukuthi abantu abahambe eZimbabwe yibo ababuya kuphela. Bakhona ababuyayo kuzofuna imisebenzi ngabo kokuqala, or abanye bahamba phakathi kominyaka. So isikhathi sokuthi abantu badinga imisebenzi, so abantu bathemele ukuthi badinga imisebenzi ngalesi sikhathi amakhampani evula.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ele South Africa selethule umthetho weziphepheli omutsha oza kuguqula kakhulu indlela iziphepheli okugoqela ezeZimbabwe eziphila ngayo kwele South Africa. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho komthetho weziphephelo omutsha, abafuna ukuzophephela kwele South Africa kufanele bathole imvume yokungena elizweni emngceleni athi kuvumbuluka sebephakathi kwelizwe. Laba bangene amapasipoti kuzafuze bachaze ukuthi kuyini okusuke kwaguquka sebeselizweni. Abana bantwana loshadileyo kufanele ahla kuveze konke lokhu ngoba kuzaba nzima ukuthi bemukelwe njengeziphepheli nxa bengabhaliswanga. Limithetho ipha njalo ilungelo lokuthi kwethulwe imigoqo phezu kwemisebenzi iziphepheli lalabo abadinga ukuphephela abavunyelwa ukuthi baqatshwe kiyo. Sekuleke sabela ukuthi imisebenzi efana lokulungisa inwele, ukuthengisa ezitaladeni nokusebenza endaweni zokudlela iza kwenqatshelwa kanti ke yiyo elabe Zimbabwe abanenge. Umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana ngabutho Mabhena, uthi limithetho emitsha iyabethusa.
Iyasethusa kakhulu, besingakwazi ukuthi kuzoba lento ende. Esikwenzayo khathesi ukuthi sixoxisana labezomthetho amagqwetha ethu, sizwisise ukuthi kambe umthetho lowo enxasiya emthethweni ungabe umi njani, sibe sesibona ukuthi wapha amanyathelo singawathatha.
Ngaphansi kwale mthetho abacatshangelwa ukuthi bafaka ukuphepha kwelizwe engozini bazabotshwa bavalelwe okuphazima kweso. Incwadi zokuphephela lezi zizaphiwa phansi kwemithetho elukhuni ukuxela lokuthi iziphepheli azavunyelwa ukuphatheka kwezombusazwe zelizwe labo loba ezakwele South Africa. Le yinto ephikiswa umgcini sihlalo wenhlanganiso African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda, yena othi ukwenqatshelwa ukungena kwezombusazwe sekungathi kuthiwa zonke iziphepheli zilwa labo hulumende.
Akusho ukuthi lo muntu lona uxabana nohulumende, lokho kusho ukuthi umuntu ubalekela into ethile ngoba engathola ukuvikela kudingayo. Ngokunjalo uma abantu bezonqatshelwa ukuthi baye kuma consulate kumbe kuma embassy abo ngoba beyiziphepheli, lokho kusho ukuthi asisazi ukuthi umthetho wobuphepheli kumbe esithi ngama refugees uyabo sishona ngoba akusikho ngqo lokho okushiwo ngungqonqoshe okushiwo yilo mthetho.
Iziphepheli labadinga ukuphephela laba abasavunyelwa unyathela emafisini omelwe lizwe labo bedinga iloba iluphi usizo. Kulezi nkulungwane zabeZimbabwe abafike kwele South Africa eminyakeni bafika badinga ukuphephela. Banengika abalokhu besiza elizweni befika lapha bedinga ukuphephela, abanye kungenxa ezombusazwe kodwa abanye kungenxa yokuthi yiyo indlela elula yokuthola imvumo yokuhlala besebenza kwele South Africa. Limelezelo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk namhlanje sikhangela udubo olubhekane lezalwane zeZimbabwe seziphindela emsebenzini kwele South Africa emngceleni weBeitbridge leMsina. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakayi esigabeni esilandelayo ukuthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezekholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei ukhokhele umthandazo wokukhumbula impilo kaQasem Soleimani ombuthanweni ongenwe zinkulungwane lezinkulungwane zabantu balelo lizwe abasesililweni somkhokheli wabo webutho obulewe ngesikhathi semisile ephoswe ngabeMelika esilindweni sendizamchina kwele Iraq. Inkulungwane zabantu bakwele Liberia zifole ezitshengisela ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iMonrovia zikhonona ngokonakala komumo womnotho kanye nokuncipha kweholo lezisebenzi phansi kombuso kamongameli George Weah. Kwezempilakahle, izizalwane zeZimbabwe sezibona kungcono ukuba zisebenzise imithi yesintu kulandela ukuqansa kwentengo yemithi yesilungu losizo lwezibhedlela kanye lokumakubi kwezenotho elizweni. uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu usethenga kanye lokuthakazelela imithi yendulo ethengiswa edolobheni lakobulawayo esigigwa lokucholwa ngamankampani ahlukeneyo. Unkosazana Ashla Sivanda uthengisa imithi yendulo ehloliweyo edolobheni lakobulawayo.
Ya, abantu bayithenga imithi yesintu and bayithakazelela. Ya, cause kwezinye izikhathi ungathenga imithi yesibhedlela intengo yakhona iyabe iphezulu, but imithi yesintu yawukwazi ukuthi isihlahla esijwayelekileyo esisebenzisayo.
Uqhubeka uMasibanda echasisa ukusebenza kwemithi abalayo ehlukeneyo ethengwa ngabantu.
Silembiza yethu le elokuze nini e-one month, i-full package yonke yabithathwa umama lobaba benata ndawonye, lawo le-BP, ichukela, ama-fibroids, ama-ulcers, like yimbiza yokuthi thina umuntu engabuya kumsimbodo esithi le-BP kumbulani, asime lapho i-BP yakhe sigijimele ukuthi umzimba wonke, sime lapho umzimba wonke sasozibekwazi ukuthi yabeqalisele ngaphi i-BP yankonto ezebelayo. Okunye silakho sibe sezaba le drink le, inyama drink yakomsimbodi le, it's for inyongo lode nda nokuziklina nje. Then sibe sesizaba le combination le yabo baba. Combination le yabo baba ngokuqinisa iqolo, khipha amatheketheke, konke nje ukuthi esebenze kahle eselomame ngale. Then sibe sesizaba le mixed herb yethu le. I-mixed herb yethu le ihlangene izihlahla eziningi ezihlukeneyo. It's wongezelela igazi lokuklina igazi.
Ubuhle bemithi yendulo unkosazana Sibanda uthi ayila okwengezelelwayo okungalimaza umzimba ngoba ngeyemvelo.
Engakutsho ukuthi imithi yesintu imithi eqakathekileyo, ungayinatha la ayisozi kupha manzi emzimbeni, like yabonathi into enatural engazange edelwa anything.
Umnumzana Bakitsa Nani Dube uvumelane loMasibanda ethi imithi yendulo ilungile ngoba labapheka imithi yesilungu bayithatha kumithi yesintu beyihlanganisa leminye.
Nxa ukhangela kahle kahle intengo zemithi yakhona okumele idingakale ngalesi simo abantu bengela mali so ziphezulu kakhulu, njalo layo imithi yakhona kwayona kwesinye isikhathi sayitholakali. Nxa ninanzelela futhi amaphilisi wona lawo adingakala avela kuleyo mithi yesintu, so vele njengoba isituation yakhona isivele yona iridiculous yona ngokwayo, akusetshenziswe imithi yesintu.
Umnumzana Mbekezeli Ncube uthi ukusebenza kwemithi yendulo akumangalisi ngoba okwamanje izwe liphakathi kobunzima uma kukhanyelwa ezempilakahle.
Lokho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu ngingathi ngesilungu alikho normal, kodwa ke nxa sesokukhangela ngobuhle imithi yesintu iyanceda njalo ihlala ikhona ngezikhathi zonke. Imithi yesintu iyabe i-100% iyabe ingazange ihlolwe ukuthi kumbe njani, ngoba vele yona vele ihlala ikhona.
Umnumzana Thomas Sithole uthi inhlawulo ezisesibhedlela zenza abantu bengenelisi ukuyathola usizo khona kodwa baphephele emithini yendulo.
Inhlawulo lezi sizibona ezibhedlela zenza ukuthi iningi labantu eZimbabwe bengenelisi ukuya khona ezibhedlela ukuyathola usizo. Yikho nje esesikubona sokubangela ukuthi abantu bephephele emithini yesintu le etholakala ezitaladeni, eminye yakhona engaqedakaliyo. Sesizwile futhi lokuthi isikhona imithi enye ebuya ivela ngaphandle engasiyo eqondileyo, lokho kuthiwa yi-fake ngesiNgisi. Njalo sesizwile ukuthi abanye kulabantu asebeyisebenzisa imithi leyi ngemva kwalokho bashona. Kutshengisa ukuthi uZulu weZimbabwe ubhekane le nkinga enkulu kakhulu emangalisayo, ngenxa yokuthi uma engenelisi ukuthi ethola usizo ezibhedlela kuzoba nzima kakhulu ukuphephela kumithi yesintu.
Imithi yendulo isivamile emavinkilini athile akobulawayo. Eminye yakhona isuka kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, kuthi eminye ngesisuka phetsheya olwandle njengaseChina. Umkambo wemithi emakhokhoba kobulawayo, iningi labantu abakubhizimusi lokuthengisa imithi yendulo bathi inani labantu asebethenga limithi selikhuphuke kakhulu, njalo sekubapha ibhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi bangxoma okwenziwe ngabantu abancedisa abadabuka esigabeni seMathebelele lenkabazwe abahambe eHarare ngeviki ephelileyo besiyadinga indawo yokuba ngabongi labongikazi. Bathi muhle kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Decent Collins Bajila, umlungisi Dube, Michael Ndiweni, Samkeliso Khumalo, efidlela Ncube labanye ababambisane ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi abaphutha kahle izifundo zabo bangene ebulenjini be-internet badinge indawo zokuba ngabongi njalo baye eHarare lapho okuthethwa khona, okukhethwa khona abafuna ukwenza izifundo lezi. Ake sizogibs Dube Studio 7 exoxa loNdiweni, uDube, uBajila labadinga indawo yokuba ngabongi. UNdiweni usungula lolu daba.
Abaningi bangkhona ngizabe ngikhethe ukuthi ngingafuna ukuya empilo, ngifuna ukuya eSt Luke's, ngifuna ukuya eSt Anne's ePortland, ngifuna ukuya eGwanda kumbe ngifuna ukuya eTsholoshi. Abaningi babezwasitho hayi kumele baye eHarare. Azange batshele, azange ngivumelane lakho yokukhethile kwathi abengele eHarare Central for interview kumbe eUBH nxa enguwe eHarare kumbe nxa sikhethe iMondoro kumbe ukhethe eMtara ngokuthi angizazi ngimogesta kumele ahambe ngathi eHarare ahambe abe eUBH for interview. So kwaba nzima-ke ukuthi-ke abantwana basuke ngobadibela balalele ukuthi basuke baye endaweni lezo. Sabona ukuthi lapha-ke nxa singaz avusani amakhanda lapha abantwana abaningi awasoze benelisi kwahambe sifaka ngombiko-ke ebulenjini ukuthi hayi nxa bekhona abantu abanezimali abangafakela uyikhokheshi kumbe i-mobile money PayPal singaxhumana lomlungisi Dube kumbe mina kumbe ukuthi Bajila bafake izimali siqoxa umntana wazama ukuthi balethe baqalisa uhambe kusuku besuke emakhaya babuye edolobheni lapha koBulawayo bangene emabhasini bavuke beseHarare.
Silo mama-ke uhle cela ukuthi zimbize usithi nguhle akusitshela ukuthi khonokho abakwenzele khona wena uthanda kanganani.
Omlungisi labo Decent badlale kakhulu indima esingeke siyikhulume kathesi, basincede kakhulu. Kuye buhlungu ngoba ekusincedeni kwabo asisabonanga lapha impumela ngendlela esiye sasithatheka ngakhona ekharareni yathu.
Kodwa wena ufike wenza njani nxa singakubuza khonokho?
Mina yini sengifika ngaba le challenge yokuthi i-certificate sami se-O-level besingakaphumi. So ngibhale ngo-2018 bekumele ukuthi ngabe vele siphumile last year kuqalisa ukubhala abakaNovemba kuqala ukubhala i-certificate sami nomethi ngabe siphumile. So ngahamba-ke the slip sami sonalesiyana vele nje ngavele nje abazange bayilalela le ndaba ayilalelwa ngithi.
Uzagcina usenzani khona?
Sekuzekudinge nje okunye okokwenza.
Ye, wothi sithathe-ke omunye ohambe khona ngale kanye?
I-process yonke leyo apply-a ibenzima kakhulu, isitholiso amagabha avuzayo sibili njengabantu baboBulawayo. Kodwa sesikhangele esiqaliseni uku-apply-a basiphathisile, sithole abantu abangasisiza sibili. Yes, sisizakele kakhulu. Kodwa sesifika ne-challenge ekutholeni-ke ama-message ethu ukuthi sishortlistiwe, sibiziwe. Sawathola ama-message lawa nge-last minute, ngabona sathole kumhlaka-30 lama-hospitals ethu 30-31. Kodwa nxa siwathola kunjalo ama-date ama-interviews yokuthi si-interviewa ngayo asiwatholanga kuma-portals eku-US as-apply ngawo lawo. Sacina sesiyidingelwa ngomunye esewabona nje laye ezila ku-Facebook ukuthi singela-Facebook leyi njengami ngasenda isikhathi eside ngingayisebenzisi i-Facebook. Bambe baphosta ama-date lawo ku-Facebook sengasela show ukuthi ngaweqiniso kumbe ngamanga.
Ye, ngizokuthiwa uBajila sebuyile ecingweni.
Abantu sebenanzelela ukuthi amaphutha ohlelo ami ngaphi nangaphi. Lokho kutho ukuthi umphakathi uzasala uvula amehlo ukuthi singancedisana njani kanjani. Ngibonge futhi lokuthi abazali basukumile kakhulu ukuthi baluxhase uhlelo lolu besinabo baba uSibanda ePhumlani nabanye abaningi abasincedisile esibili omama uDr Labode bonke ade bekhona ohlelweni. Lokhu kutshengisa ukuthi nxa sibambene singabantu singumphakathi nanoma yini engasisa ukuthi sehluke singagqoka amabhatshi okuba ngumphakathi zonke izinto zisayenelisa ukuzehlula.
Labo-ke ngabanye abaxoxe loGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Iqembu le-FC Platinum lamhlanje lethule uHendrikus Pieter de Jong njengomqeqeshi walo omutsha. UDe Jong ubeqeqetha iqembu le-Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Udiyo ngothule kusemthethweni namhla ekuseni njengomqeqeshi omutsha weqembu le-FC Platinum ngemva kwamaviki ambalwa kulamahemuhemu athi useqashwe yileli qembu ngemva kokutshela wakhe uZulu ukuba useyehlukane leqembu le-Highlanders. Iqembu le-FC Platinum lona elike lalandula laze lemba phansi lisithi kale mqatshanga uDiyong limethule kuZulu ndawonye lomqeqeshi wabonozinti uThembo Chuma, yena obesebenzela iqembu le-Tel 1 lona eligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yanyakenye. Laye uChuma uye wasebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye wasetshiya phakathi laphakathi komnyaka esesiya kwiqembu le-Tel 1. UDiyong utshele into sezindaba zemidlalo ukuba isizathu sakhe sokuba engaqhubekeli phambili esebenzela iqembu le-Highlanders yokuba ufuna ukuncintisa kuzinga eliphezulu.
Decision, not by contract to extend, because for me as coach, I have ambitions. I want to work on a big platform, and a big platform is for me FC Platinum. My focus is on Platinum and not on another thing.
Niyithethe isinqumo esokuba ngalobelani isivumelwano esomsebenzi esitsha leqembu le-Highlanders ngoba njengomqeqeshi lesifiso esokusebenza ezingeni laphezulu. Njalo ngokubona kwami lelo thuba ngizalithola lapha kuqembu le-FC Platinum hathi kwenye indawo.
Umqeqeshi uDiyong ufike kwele Zimbabwe nyakenye ngenyanga kaMpandula lapho afike ezothatha isikhundla ebesitshiwo nguMadinda Ndlovu uqembu le-Highlanders. Lo mqeqeshi wenelise ukuba aphakamise inkezo yeChibuku leqembu le-Highlanders waphinda njalo walikhuphula elisusa engozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu laphusha imidlalo yanyakenye lisendaweni yesithupha engalanini yemihlomelo. Iqembu le-FC Platinum kalizange liveze ukuba uDiyong uphiwe isivumelwano somsebenzi eseminyaka emingaki kodwa abasiki bebunda bathinye seminyaka emihlanu. Kuwe waba lamarhungarhunga athi kulabadlali beqembu le-Highlanders asebengalandela lomqeqeshi kuqembu le-FC Platinum ngesikhathi kuvela ukuba useqhatshwe leli qembu leli kodwa yena ukulandule lokhu. Ikanti le nkokheli zeqembu le-Highlanders zithi akulamdlali olesivumelwano leqembu ozadedelwa ukuba ahambe. Iqembu le-FC Platinum lizadibana leqembu le-Al Ahly elakwele-Egypt ngomgqibelo ozayo kumncintiswano we-Total CAF Champions League. UDiyong ubhekane lomsebenzi omkhulu kabi ngoba iqembu lakhe elitsha lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusibaya sikagroup B lingela ngitsholo kodwa umklomelo ngemva kwemidlalo emithathu. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Big Challengers besigqubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayi wa Chiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail esenkulungwane ezingamachuma isithupha amadola 60,000 RTGS dollars. Iinkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBeitbridge sezibuyela eSouth Africa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandon sithi lingakhohlwa uhlelo lwethu lekuseni ngowafast 6 kumbe lisale full live talk igama nguChris Gandon.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngohalf past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.